mina mvelele ukuthi ngo November bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe kuphumile umgabe sathola ukuthi ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Abakhokhele embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebangama-minister njalo. Yikho singandelela lokuthi kathesi badeploya amasotsha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZRPF. So kushana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehlo ukuthi bacabange ukuthi-ke amasotsha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasotsha akhona kwezombusazwe. Ujuwenka nguye wayethetha soze basaluthi umuntu ongalanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiwo lizaba kuphela, amasotsha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa ugada kancane zinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotsha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzeka ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasotsha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote, amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo, amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasotsha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingashabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekushabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasotsha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasotsha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lweZANU-PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abanezikhunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasotsha kulokho. Amasotsha kabahlale ezigameni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwango obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile ke ukuthi amasotsha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire ashaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengelungelo lama-structure waze wafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasotsha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaba kuliqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isotsha likhankasela ibandla lezantengo ngoba mina ngiyabhoda ngikhankasa lami isezane. Angikaze hlala nesotsha elikhankasela iZANU-PF ngoba nsuka nje umali wami ejika bana amasotsha athi phuma mgabe labantwana bezobathi phuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolo olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana beZimbabwe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele. Lapha ubaba umnankaza ebeqedisa itheme besivele silayo thina njengeZANU-PF anti iyakhumbula ubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobile ngesikhathi sona leso. So kuthiniza kuyona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobu kusebadleni nalelana kuzofike ukhetho olulandelayo. Ngakho yoba umnankaza lapha ebeqedisa item evele besilayo thina siyimandla ebe kuze ngu-2013 ufika ku-2018 njengebandla leZANU-PF. So-ke u-2018 usesibile nango-ke ilanga lokhetho selifakiwe. Namba one selikhankasa sivumeleleke ukubona uzilo azikhethele umuntu abebefunukana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angingaboni khankathela izampemu mina ngilunga lezanupl njalo futhi ngililunga lotizine elincane ilunga eliphezulu kuthingoba ngisedala le-central committee yezanupl angikaze ngibone mina isosha elikhankathelayo.